Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyabonga kuJonga Khandemiri osiphathele indaba ngolimi lwesiShona. Olamukelayo ngenjabulo ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 14 Mpandula ngoGaino Gumede Saidi endabeni zethu lamhlanje.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Indlela abakhweza ngayo yenza lo muntu obezama ukuthi abhadalise acine esehluleka. So thina sithi nxa besehluleka ukuyehlisa, asihlale phansi sivumelane indlela zokubhadala leso school fees. Zinenge indlela esingazifaka, bangathi sibhadale in installments, bangathi bona babamba ama results umuntu azacine ebhadela imali yakhe. Into esingayifuniyo ukuthi bathi befuna lezo ntengo bese besithi umuntu abhadale within 1 month yokuvula isikolo.
Izifundi zekolitshini le University of Zimbabwe zithi zizaqhubeka zitshengisela zikhonona ngokukhwezwa kwembadalo yezifundo.
Abanye bangabe befunda kodwa bakithi akulaluthi abalufundayo baye bevakatsha nje. Abakithi hayi asikhangelelanga ukuthi laba kulento entsha abangayifunda bangahamba bengabi.
Umongameli Emerson Mnangagwa ubekwele Kenya namhla emkhosini wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe omutsha umnumzana William Ruto, yena onqobe umnumzana Raila Odinga kukhetho olusanda kwedlula. Kulelunga le-CCC elibotshiweyo lisetheswa icala lokubamba izinqe zomsekeli welunga le-ZANU-PF kanye lokutshaya omunye umsekeli webandla elibusayo ngempama. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Izifundi zekolitshini le-University of Zimbabwe zithi zizaqhubeka zitshengisela zikhonona ngokukhwezwa kwembadalo yezifundo. Lezi zifundi zithi njalo zizakuya kwethulela idale lephalamende incwadi yezikhalazo yokusola inyathelo lokukhuphula imbadalo le. Umlondolozi Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Ikolishi ye-UZ ikhweze imbadalo yezifundo ngesilinganiso sokuyinkulungwane eyodwa ekhulwini 1000% yakumadola eZimbabwe aphakathi kwengxenye yesigidi 500,000 RTGS lakuyisigidi esisodwa 1,000,000 RTGS kwamanye amakolishi abathi kakweneliswa ngabaningi. Ekhuluma le ntatha lezindaba umkhokeli wenhlanganiso emela izifundi uLenox Machoko uthe bazaqhubeka betshengisela ngodaba lolu loba nje kubotshwe abanye babo ekolishini leli izolo. Yithi abanikazi besikolo imali le ebhadalwayo inengi kakhulu, sifuna ukuba yehliswe ifike kumali engaphansi kwe-200,000 RTGS, kutsho uMachoko. UMachoko uthe iyunivesithi yeZimbabwe kayizwisisi udubo olubhekane lozulu weZimbabwe. Lokhu kusekelwe ngumkhokheli weZimbabwe National Students Union ZINASU uBenon Ncube, yena othi college ye-UZ ifuna ukusebenzisa umthetho ofana lwabamhlophe obandlululo ilizwe lingakatholi izibuse owawusenza ukuba kube nzima ukuba abensundu abaningi bafinyelele ukufunda.
Thina sithi inhlawulo le yabathi siyibhadale le asiyenelisi ngoba every semester nxa sivula i-school fees siyakhwezwa. Khathesi besikhuluma la semester besikubo 90,000 RTGS, khathesi sikubo 300,000 to 1,000,000 RTGS. Indlela abakhweza ngayo yenza lo muntu obezama ukuthi abhadalise acine esehluleka. So thina sithi nxa besehluleka ukuyehlisa, asihlale phansi sivumelane indlela zokubhadala leso school fees. Zinenge indlela esingazifaka, bangathi sibhadale in installments, bangathi bona babamba ama results umuntu azacine ebhadela imali yakhe. Into esingayifuniyo ukuthi bathi befuna lezo ntengo bese besithi umuntu abhadale within 1 month yokuvula isikolo. Lokho kuzayenza abantwana abaningi behluleke ukufunda.
unkosikazi Rosine Ncube ongumzali wehlala eHarare uthi limbadalo eningi kakhulu ngakho ke uhulumende kumele alungisise udaba lolu.
Kwezo okuyenziwe i-fees yema-universities e-UZ sibona ukuthi khona i-fees ayifuzanga ikhwezwe nje mahlayana njengalekho abakuyenza khona. Njengalokho sikhangelana lokuthi khona ama-civil servants vele wona ahola i-60,000 RTGS then bese bekhweza ngomhlobo lo. Sibona ukuthi hayi vele into asikhambelani, asikwazi ukuthi ihulumende leyi sifuna ukuthi khona abantwana bengafundi yini noma ukuthi basafuna ukuthi abantwana befundi. Angathi sizabathatha ngapha amadokotela, sizabathatha ngapha amanye amateacher manxa abazali bengasesela mali zokuhambisa abantwana babesikolo.
Laba ababhadala ngedola lemelika bavamele bakhokhe inkulungwane eyodwa yamadola emelika $1,000 isiphathamandla se-UZ esibona ngokubhaliswa kwabafundi kuleli kolishi yomnumzana Pho Mafumo lomele uregistra umnumzana Mnyaradzi Madambi bebengasabela ucingo ngesikhathi intatheli izindaba zifuna ukuzwa icele labo. Abantwana abakade bebhadala imali efika inkulungwane ezingamashumi amahlanu 50,000 RTGS sebebhadala amadola ezimbabwe afika kungxenye yesigidi 500,000 RTGS. Abenza izifundo ze-master's degree sezanele bakhokhe isigidi samadola eZimbabwe 1 million RTGS njalo kumele ibhadalwe ekupheleni kwayona le nyanga kaMpandula. Ngimele Sithu 7 ngiseHarare, ngimlondolozi Ndlovu.
Kulelunga le-CCC elibotshiweyo lisetheswa icala lokubamba izinqe zomsekeli welunga le-ZANU-PF kanye lokutshaya omunye umsekeli webandla elibusayo ngempama. Umsolwa ngumnumzana Thapiwa Choruma, yena obikwa efuna ukuba ngummeli eMzarabani South edale lephalamende. UChoruma umiswe enkantolo namhla lapho obuthethwe khona amacala akhe. Amagqwetha akhe awenhlanganiso yeZimbabwe Human Rights NGO Forum athi kulabantu abathathu abaphe ubufakazi bemele uhulumende, kanti njalo owesine olipholisa uza kwethula ubufakazi bakhe mhlaka 29 kulinyanga. Kodwa uChoruma ulilandule leli cala esithi yindlela kahulumende yokumhlukuluza ngoba engowebandla eliphikisayo. Umongameli u-Emmerson Mnangagwa ubekwele Kenya namhla emkhosini wokufungiswa kwamongameli walelo lizwe omutsha umnumzana William Ruto, yena onqobe umnumzana Raila Odinga kukhetho olusanda kwedlula. Uruto uthi usezasebenza gadalala athuthukise inhlalakahle yabantu bonke kungakhathalekile ukuthi bamvotela kumbe hatshi. Obengumongameli umnumzana Uhuru Kenyatta ubekhona laye kulumkhosi njalo uqhubele uRuto intambo zombuso ekhululekile lanxa nje wayesekela uOdinga. Umnumzana Odinga wayephikisa impumela yalolukhetho esithi uqiliwe, kodwa usevumile ukuthi wanqotshwa ngemva kwesinqumo senkantolo yeSupreme Court. EleZimbabwe kukhona yini elingakufunda kulolukhetho? Sixoxe locubungula ezombusazwe umnumzana Mbuso Ofuzwayo.
Kusenhlakaba sisithela kulento ezinengi ongazifunda. Ipolitiki yeKenya ilobandlululo njengeyalapha eZimbabwe, kodwa eKenya asibonanga abebutho bephatheka kakhulu besithi bona njengamabutho bafuna kungene bani, kabafuni ukuthi kungene umuntu wamakredentials anjani. UKenyatta simbonile esenza ade kwenza ngenxa yokuthi ubefuna ukuthi ipolitiki yankona bengiyenza imuli ukuthi abangibo labakibo kaOdinga bebe yibo abahlala bebusa iKenya. Kodwa okufuna kwenzakele ukuthi intando kaZulu iprevailile, okuyinto enhle.
UOdinga yena ubephikisa impumela yalolukhetho, kodwa sibone esamukela isinqumo senkantolo yeSupreme Court yesokuthi hayi unqotshiwe. Ungathini ngalokho?
Kuyinto enhle ethengisa ukuthi abantu bayalandela isisekelo, bayakwanisa ukuthi iy'nkantolo zabo bezibone ngokuhlukeneyo kuleza la. Ngibona ngazathi laye uhambile usuthisekile ngalokho inkundla ekuthiloyo. Akufanani lalokho okwenzakala kuleli ukuthi inkundla amakhothi ayabe engani athatha ama-instructions kosopolitika.
Umongameli Emmerson Mnangagwa laye uphathekile kumkhosi wanamuhla. Abakhokheli bamazwe atshiyeneyo nxa besiya emkhosini enje. Kukhona yini okunye lakho abayabe belanda ukukufunda kumbe babe behamba nje ukuyakholisa njengabantu abanxusiwe?
Abanye bangabe befunda kodwa bakithi akulaluthi abalufundayo bayabevakatha nje. Abakithi hayi basikhangelelanga ukuthi laba kulento entsha abangayifunda bangahamba bengaphi, njengoba umzile hambe eRwanda wafika wakhuluma something, kodwa uthe efika lapha idimoni lobugebenga lavuka waqala ukukhuluma ngokubulala abantu. So angikhole ukuthi ungathi ngabantu othi bengahamba ngaphandle kulento ababuya beyifundile.
Siya kukhetho nje njengeZimbabwe ngomnyaka ozayo, ukukhona yini ongathi singakufunda kukhetho lwaseKenya?
Akulaluthethi ngalufunda ngoba ungakhangela iKenya umongameli bangkhona kabakhuthazi abalweli benkululeko ukuthi behlukuluze abamabandla aphikisayo. Kodwa lapha uyakhangela uyabubona ukuthi daily abaphetheyo uma bekhuluma bakhuluma ngokuthi kuhlukunyezwa abanye abantu ezinye izizalwane zelizwe.
Umnumzana Mbuso Fuzwayo ucubungula ezombusazwe. Iqembu labesifazana abayizizalwane zeZimbabwe abasebenza kwele South Africa eleZim Mbokodo banikeze isipho semvunulo yabesifazana nxa besesikhathini kanye lesepa kumantombazana afunda eMzinyathini High School esiqintini seMzingwane ezansi yemaNdebeleni. Lokhu bathi bakwenze ngenhloso yokutholisa amantombazana ethuba lokulondoloza ukuhlanzeka njengoba limpahla isiviza intengo ephezulu. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Iningi labesifazana abasenelisi ukuthenga imvunulo yokusebenzisa nxa besesikhathini ngoba intengo yayo ingeseneliswa ngabaningi, okubangela ukuba iningi ligcine liphila nzima ngesikhathi besemfuleni. Unkosazana Corinne Ncube uchaza isizathu sokupha imvunulo yabomama kumantombazana afunda ezikolo ezehlukeneyo ezweni.
Omama abaningi abayingxenye yalenhlangano bakhulele emakhaya, abanye emakhaya enhlwempu ukuthi bebeswela khona ukuthi basebenzise ini mhlabe sesikhathini. So ngokuhlala phansi ngomama sakubona ukuthi njengoba thina sidlule ehluphane elinjalo, kungaba yinto enhle kakhulu ukuthi sibuyele emakhaya siyonikeza abantwana lokhu thina kade sikuswela. Asiqalanga namhlanje njengoba siyemzinyathini. Kudala sisebenza sesivela ePlumtree, sesivela eChulotho, sesivela eSlobela, sesivela eNkayi, sesivela eGwanda, sesesafika lasemlondolozi ejele labomama. Sisiyanikeza abomama ama-sanitary pads ngoDisemba lodlulileyo. Kunjenje namhlanje sisemzinyathini, ngoDisemba siyabe sisekhezi eMinda Mission sisenza into efanayo.
Umbalisi eMzinyathini High School uNkosikazi Thandekile Ngwenya ubonga isipho semvunulo ethi sizanceda kakhulu abafundi.
Your gift will go a long way and we thank you so much and we appreciate it. We believe that
ngithanda ukubonga kakhulu laba bathe bathatha ithuba labo bazochitha isikhathi eMzinyathini hayi bephathisa usizo lwenu luzaqhuba isikhathi eside lusiza abantu abaningi. Sibonga kakhulu iKings and Queens nabeMbokodo NGO members.
Ubabongele Sibanda ongumkhokheli wabafundi abangamankazana elilunga ledale lephalamende emele ontanga eUmzingwane constituency uthi yabonga ngesipho semvunulo ngoba sizanceda kakhulu abanye abafundi.
Sizimba wami lokuthi ngikhule kuhle abantu abadoda bengadlaleli kimi sizanceda ngoba sengithole lama-pads okuba nalami ngasebenze ngasengenile kuphila kuba bathi bethi ngasi.
Bajabule abafundi abaningi ngoba vele iningi alisenelisi ukuyithenga emavinkilini ngenxa yokukhuphuka kwentengo. Abanye sebephila ngesebenza kaningi loba nje kulodubo lwamanzi ngoba kumele ihlanjwe ihlale ihlanzekile. Amankazana amaningi aweZimbabwe njengawo wonke emhlabeni jikelele asethomba esesemancane njalo akenelisi ukuzithengela imvunulo yokusebenzisa nyanga zonke. Abanye bagcina besebenzisa izichibi ezingahlanzekanga okugcina kudala imikhuhlane. Kunezinye izigaba lapho ababikwa amantombazana esesebenzisa ubulongwe benkomo obuwomisiweyo nxa besesikhathini. Okwamanje ezweni imvunulo yabomama iqalela kumadola amathathu awemelika i-$3 kusiya phezulu ngesizathu sohlonzi lwawo. Inhlanganiso yeZim Imbokodo bathi banceda labesifazana abasemajele njalo ekupheleni komnyaka bazaya kupha abafundi esikolo seMinda High School. Imele iStudio 7 yobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Noma nje eminye imigoqo yafakwa ngokuyindlela yokulwisana lomkhuhlane we-COVID-19 seyasuswa, abanye abaphila ngokuthengisa impahla emazweni afana leBotswana leSouth Africa bathi imithetho kahulumende weZimbabwe ilokhu isenza kube nzima ukuthi baqhube ibhizimusi. Intatheli izindaba yeStudio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGaborone kweleBotswana.
Iningi labeZimbabwe abaphila uthenga bethengisa impahla elizweni laphakathi kwamazwe angomakhelwane bakhala omkhulu umkhosi lanxa imigoqo ye-COVID-19 eminingi siyakhitshwa, bathi lokhe kunzima kubo ukuqhuba ibhizimusi. Umnumzana Rodwell Moyo ngomunye wabaphila ngokuthengisa impahla efana lemithi yenkomo kweleBotswana.
Kuyasebenzeka khona mbijana, kuyasebenzeka, siya-exporta, kodwa udube esihlangana lalo yilolonolo lwama-incentive. Lokho okunye uhulumende wabise basincedisa nxa lekhadi lakho eli-activethiweyo uyazihambela as long li-activethiwe. EBotswana uyangena lula, leZimbabwe uyazidlulela lula.
Umoyo uthi udubo lukhona ukuphiwa imali yohlobo lwe-bond not ibhanga lesizwe ele-Reserve Bank of Zimbabwe uma sebevela kuthengisa ngaphandle kwelizwe.
Imali oyitholeyo esingathi ngama-sales akho awenzile kweleBotswana, ma uphenduka kumele udeposit imali yakho ebhenki, uhulumende abe sethatha ke i-20% liyana esingathi i-incentive kumele uyithole. I-incentive liyana babe sebekunika nge-currency yethu elokali, khonapho kwesuka sihlanganele ubunzima ngoba lanxa ususiyathenga akufanani lokuthenga nge-forex, izinto ziyabe ngani ziphezulu mbijana.
Unkosikazi Debra Mkhasa wenhlanganiso yeBlower Traders and Vendors Association uthi ungahlaliseki kohlobo lwemali eZimbabwe ikho kufaka abaphila ngokuthenga lokuthengisa enkingeni.
Okokuqala, iZimbabwe imali yayo is not stable, economy yethu is not stable. Okungangokuthi ama-cross border abuya lezinto zabo bewodile nxa sebethengisa kukhanye ama-rates ababe betshintshe ngawo esetshintshile engasafanani emkambweni okahulumende nemkambo leyi engaphandle.
Umkhasa uthi imithetho efakwa mahlana ngurhulumente weZimbabwe layo iyaphazamisa indlela abantu abasebenza ngayo.
Okunye futhi okungathi kuyahlukuluza ama-cross border iyona le imithetho efakwa ngurhulumente evuke ifakiwe ngurhulumente. Thina ngapha singayinanzelelanga, akula consultation, akula even loma ukuthi sesitshelwa kulesikhathi ukuthi lizathi lifike eboda lithole sokunje.
Ingcwethi kozomnotho umnumzana Lubani Nondo uthi udubo olukhona usetshenziswa kohlobo lwemali yama-bond notes.
Abantu laba ukuze baphumelele kumele bawode esingathi ngama-raw materials or into zokwenza into zabo kwamanye amazwe. So nxa subathathela imali yangaphandle uthi bawode ngayo uthi ama-business abaqhubeke njani. Uhulumende kumele avume kahle nje ukuthi i-bond note yalisebenzi.
njengendlela yokuzama ulisana loqonga kwempahla uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa wabika ukuthi uzesula umthelo wejuti kwenye impahla engena ivela phandle kwelizwe lokhu kutsho ukuthi abathenga impahla le phandle kwelizwe babuyelwa inzuzo ephansi abathenga bethengisa phandle kwelizwe njalo bakhala ngokuthi labo ababathwalela impahla babahlawulisa imali ephezulu okutsho ukuthi inzuzo layo iyaqhubeka igugudeka ngamandla ngingumqondisi Dubo wendaba zeStudio 7 ngisabona kwele Botswana.
Ikomitini ebona ngezamapensheni e-Insurance and Pensions Commission, IPEC, isungule uhlelo olwabakupensheni laba sebekhulile abeleminyaka engaphezu kwamathumi amahlanu lanhlanu 55 lokuthi bafinyelele usizo lokuhlolwa lokwelatshwa ngodokotela kungelambadalo. Abe-IPEC bathi sebenanzelele ukuthi iningi labantu abakulesi sigaba kabahambi ukuyahlolwa ngodokotela kumbe ezibhedlela lemaklinika ngenxa yokuswela inhlawulo. Kungakho bagcina bebanjwa imikhuhlane bengakwazi ukuthi balayo enjenge-high blood pressure lechukela. Ikomitini le ithi lolu hlelo oluqalele eHarare ngomvulo lukhangelelwe ukuqhutshwa hatshi emadolobheni aweZimbabwe kuphela kodwa luzasabalala luye lasemaphandleni kumaviki alandelayo. I-Studio 7 ixoxele umnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli se-IPEC.
I-Pensioners Wellness Week luhlelo esilwenza sibambane le-NASA le-company zama-insurance kunye lama-pension funds angaphansi kwe-Insurance and Pensions Commission, i-IPEC. Sibambe ndawonye njalo le-First Mutual Health sihlola lokwelapha abadala abaleminyaka engu-55 kusiya phezulu.
Inhloso yenu liqalisa lolu hlelo ngeyani?
Yebo, siqalise lolu hlelo kuze siphathise abadala abadinga uncedo kwezempilakahle kodwa bengenelisi ukubhadala ezibhedlela njalo lokuhlola imikhuhlane etshiyatshiyeneyo kulabo abanga ngakaze bahlolwe. Wonke umuntu oleminyaka engu-55 kusiya phezulu uyahlolwa mahala, akula mbadalo efunakalayo. So sithi lapho esingakahambi khona kobo Glenora esiyabe sikhona ngolwesine laseHeathcliff esiyabe sikhona ngolwesihlanu, siyakhuthaza abadala abakhona ngale ukuthi babuye bazohlolwa bayelatshwe nxa kulo mkhuhlane okhona. Even bekwazi ukuthi bayagula or ukuthi abala mkhuhlane abakwaziyo, siyabakhuthaza ukuthi babuye bazohlolwa.
Luzaqhela yini uhlelo lwenu lolu luye kwezinye indawo elizweni leZimbabwe?
Yebo, uhlelo lolu alupheleli eHarare kuphela, sizahamba kwamanye amadolobha kunye lase maphandleni ukuthi siyencedisa abadala abangafuni uncedo lolu esilenzayo eHarare.
Umnumzana Lloyd Gumbo, isikhulumeli sekomitini ye-IPEC, limuzwe lapho exoxa le-Studio 7 eseHarare ngocingo. Inkulungwane lenkulungwane zabantu bezisengilandi ukuhlonipha umuyi obe indlovukazi yeBrithani uQueen Elizabeth II, njalo ibhokise lesidumbu sakhe likhangelelwe ukususwa kuleyo ndawo lisiwe edolobheni leLondon lamhla, lapho akhangelelwe ukungcwatshwa khona ngeviki ezayo. Oseyinkosi yeBrithani uKing Charles III lonkosikazi wakhe uCamilla bebese Ireland namhla uyahlangana labakhokheli kwezombusazwe ukwamukela induduzo evela ebantwini kanye lokuyaphatheka enkonzweni yokukhumbula umuyi. Ukuze sizokuninga lolu daba, usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala kweleBrithani.
Bamhlonipha kakhulu uQueen ngenxa yokuthi kibo ungumuntu owakhulisa njalo ngumuntu owandlondlobalisa umnotho wakuleli lizwe. Njalo nje even ngisho la kutourism baningi abantu kade bebuya kuleli lizwe leli bedinga nje ukuthi bebhadale izimali ezinkulu belanda nje ukuthi babe bezobona yena uQueen. Kwese kusithi njalo imonarchy yabo yena leyana ukuthi yenelisa ukuthi yakhe izinto eziningi ikakhulukazi umnotho wakuleli lizwe, lendlela ukugavenwa kwaleli lizwe njengoba sazi ukuthi bekunguye obekadele final word ukwedlula uPrime Minister. Noma uPrime Minister nxa egcotshwa befana ukuthi ahambe ayeguqa kuye ayetsho ukuthi uyavuma ukuthi zonke izinto uzazithatha. So isikhundla sake esikaQueen ube ngumuntu obehlonitshwa kakhulu, njalo okunye bekusenza ukuthi ahlonitshwe kakhulu kungenxa yokuthi ungumuntu owathatha isikhundla lesi kudala usuke sesemncane. So abanye abantu bathi bavele bathi bezalwa bavele bazalwa bathola kunguye nje, bakhula kunguye. ingakho ba abantu abaningi bazithola behlulekelwe kakhulu ikakhulukazi bona abakhona lapha eNgland abamhlophe kakhulu yibo abakhanya behlulekelwe kakhulu ngokubhubha kwaQueen.
Siyabona njalo ukuthi kulomunye obotshiweyo obehoza inkosana uAndrew owake wetheswa icala. Singathi abantwana bakamufi baphathwa njani umphakathi, bayathandwa yini kumbe kukhona abantu abangakuthandiyo abakwenza ngemuva?
Indaba kaPriest Andrew indaba engazange yayamukelwa ngabantu abaningi. Ngitshola kathesi lokho besamthatha njengokuthi kufanele ukuthi abe ngumuntu osakhangelane namacala akhe. Ingakho ukuvela kwakhe laphana emphakathini laphana ubezilethela ukuthi abantu abaningi baqalise njalo ngokumuscrutinize njalo bakhulume. Kodwa-ke abanye bengavumelani nakho besithi kungani kungalindi ukuthi uqale kudlule indaba yesifo. Ingakho sigcine sibona ebotshwa ebotshelwa khona lokho ukuthi uye wakhuluma ama-comments anjalo, kodwa uye wabotshwa ukuthi nxa beqeda ukumbofa baphinde bamkhulula njalo, bamthatha bamhambisa endlini yakhe lo jaha lobotshiweyo baphinde bamkhulula. Kodwa-ke into ekhona ngeyokuthi baningi abagxekayo ukuthi ubukhosi lobo sekufanele ukuthi buphele ngenxa yokuthi bona babona ingathi abusayidlali indima ebabuyidlala kudala, ngoba imali zama-taxpayers babona ingathi mhlawumbe ezinye sezihamba nje ziyabhatalela abantu abazidlela imali. Kuwukuthi bona akusela okuningi kakhulu okungangakudala abasakuletha elizweni leli.
AbeZimbabwe bona balulandela kakhulu yini lolu daba abahlala khona ngapha?
AbeZimbabwe lakhona babuya balama-views ahlukeneyo, kodwa-ke iloba bengakubeki kube mgceke, kodwa-ke babuya belama-views amaningi ahlukeneyo. Abanye bayambonga uQueen ukuthi ngenxa yokuthi bafika lapha bafika kuleli lizwe benelisa ukuthi bahlale kuhle, benelisa ukuthi bengatholi ukuhlukunyezwa noma bengatholi ukungaphatheki kahle, bayenelisa ukuthi noma babefika lapha baphathwa ngendlela ngendlela enhle njalo eledignity ehlonitshwayo, ayenza ukuthi abanye namhlanje sibabone sibe ngoprofessor, sibabone besenelisa ukungena kuma-institutes amaningi bathole imfundo esezingeni eliphezulu. Kodwa-ke abanye basakhononda njalo ngokuthi bandlondlo ubukhosi bakuQueen bundlondlobale ngenxa yezinto ezinye ezathathwa emazweni afana namazwe asempofu, amazwe afana nakubo-Afrika, lamanye amazwe afana nakubo-Australia, lamanye amazwe afana nakubo-India. Ingakho basakugxeka khonokhwana ukuthi kulezinye izinto okwakufanele ukuthi ngabe wazilungisa nxa kukuthi mhlawumbe wayetshengisela ukuthi ulo tshintsho, kodwa-ke ngenxa yokuthi wazivikela ziloko zinjalo kwaqhubekela phambili kunjalo yiko kwenza ukuthi abantu abanye beloku beseqhubeka besamgxeka ukuthi abantu amazwe ikakhulukazi amazwe aseAfrika ampofu namhlanje kungenxa yezenzo noma kungenxa yempatho abayenzayo ngesikhathi sombuso wakhe noma ngesikhathi sombuso wabazali bakhe.
Lo ngumnumzana Difa Dube, isizalwane seZimbabwe esihlala eBilitane, obexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7. Live Talk namhlanje kuhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngokukhwezwa kwembadalo yezifundo emakolitshini ama-university okwenze ezinye izifundi zibotshwe ebezitshengisela zisola lokhu kukhuphulwa kwembadalo. Singayehlukani zihlobo wothi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Izifundi zekolitshini le-University of Zimbabwe zithi zizaqhubeka zitshengisela zikhonona ngokukhwezwa kwembadalo yezifundo. Umongameli u-Emerson Mnangagwa ubekwele Kenya namhla emkhosini wokufungiswa kukamongameli walelo lizwe omutsha uMnumzana William Ruto, yena onqobe uMnumzana Raila Odinga ngokhetho olusanda kwedlula. Kulelunga le-CCC elibotshiweyo lisetheswa icala lokubamba izingqezo umsekeli welunga le-ZANU-PF kanye lokutshaya omunye umsekeli webandla elibusayo ngempama. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu namhlanje olivalelisayo yimi uGaino Gumede Saidi, ngisithi asidibaneni ngo-half past six kusasa ekuseni. abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.